kusekta ye-mining. Bule mali le ebanjwayo ukuthiwa 45-55%. Ingathiwa uhulumende uyethatha imali yona leyana abhadale amagetsi because akula lutho, akula bhizinisi ekhona or ukuphumelela kwelizwe lethu ukuthi lingaphumelela amagetsi engekho. Ungaze ukhangele nezibhedlela, ukhangele kuma-factory, ungaze ukhangele lamaplazini, yonke into ifuna amagetsi. Ngathiwa laye uhulumende uyancedisa njalo ukuthi i-duty, sizwa kuthiwa i-duty seyakhitshwa, kodwa kunezinto eziningi eze-solar power. Ngathiwa kuyakhitshwa konke nje, i-duty yonke lakho kungancedisa khonokho. Ngibona nami ngathi uhulumende angakuthatha serious khonokho kunganceda kakhulu.
Umnumzana Chatsi uthi inkampani ye-Eskom e-South Africa la ilokhu isiza ngamagetsi.
Of course, ilokuzeni i-Eskom layo iku-business anjo. Ayisoze iphonge ukunika iZimbabwe amagetsi ngayise ngabhadali yonke imali. Ngathiwa siyabhadala, i-Eskom ibiza sinika amagetsi ayeneleyo. I-priority, especially ku-mining sector, imali liyana bayigcinayo instead yokuthi banika ama-miners i-100% yabo. Bagcinela ukuthi bona babhadale amagetsi. Then kathesi uyezwa lokuthi uMinister uChasi uthi yena ama-miners mele babhadale bodwa nge-foreign currency. Kodwa bona vele sebenike ingxenye yabo ku-Ministry of Finance ukuthi babhadale izeso.
Lapho-ke emafutheni okuhambisa wezimota awephethulo ledizili.
Silohlupho olukhulu kakhulu. Particularly ilokuzeni i-diesel yiyo esebenza kakhulu ku-business sector. Lakho kufunakala ukuthi ngathiwa kuthiwa i-free market abangavumela khona ukuthi umuntu or i-investor efuna ukuthi izothengisa i-petrol i-diesel babavumele ukuthi babuye because into ehluphayo futhi kakhulu yikuthi uhulumende kafuni uku-accepta ukuthi yonke into efunakalayo eZimbabwe isebenzisa i-foreign currency. So ngakuthiwa konke even i-budget yethu eyenziwa eZimbabwe ngathiwa yayenziwa ku-foreign currency kwaye kuzanceda kakhulu. Okukhona ngathesi i-budget yenziwe kodwa izinto lokho zitshintsha and yet amafutha athengwa yini? Athengwa i-US dollar. Njengoba be-reverse lanhle bona ukuthi empuphini babonile ukuthi ama-subsidies ukungabili ama-subsidy kawusebenzi. So kathesi ngokuthi abantu lokhu bebatshela lathi ephalamende siyabatshela ukuthi ngawuthiwa kuyabuyelwa ku-US dollar iZimbabwe ize iqine i-economy yethu. Sesikwanisa lathi ukuthi sesi-manufacture ama-factory abevuliwe. Yikho okunganceda kakhulu. Kathesi imali iyabivela nga.